Ayivuvi lokwakwenza kaleyo utshengisela ukuthi khona kule nto abazama ukuthi bayifihle and kuningi bazama ukuthi bekufihle kulo muntu obuleweyo eGrandview ngobantu batshaywa emakhaya batshaywa abantu ngoba emashonaleli undoda lo omncane sengenile ungenile emakhaya ungenile not only emashonaleli ungenile emathebeleleni wahambe eplam yabona ukukhona so bayasaba babakabi.
UChris Maroleng uxotshiwe eZimbabwe izolo njalo ngokutsho kwakhe uthi kaphiwanga sizathu, lokho ukubona njani?
Lokho vele sikubonile ukuthi khona kuza kwenzakala ngoba athi ubonile ukuthi babise abantu babo ama-journalist abathethe e-South Africa abanye bangikhona abangasebenziyo vele kumidiya esibaziyo sizijulele bebezama ukuthi bencedise ibandla leli uthi uthi khona eZimbabwe kulungile but akulunganga. So Chris was just chased away from Zimbabwe because they don't want ukuthi bebone ukuthi kwenzakalayo. Khathesi ngikhuluma nginje ngasephindura kunokuthula but bona abantu bexokozela.
Ngokwenzakalayo uhulumende weZimbabwe uthi unguhulumende omutsha i-New Republic njalo uthi hayi usetshintshile izenzo usebusa kuhle. Ngokwenzakalayo lokhu singathi yebo lo nguhulumende ohamba ngonyawo oluqondileyo yini?
Hayi uhamba nge-wrong foot na wadlala ibhora yabukwazi umuntu utshayela ibhora phezu kwegedli. Hayi engikubona ngiphansi lapha ashiko lokho. Amadoda lawa singasaba asaba kakhulu yakhuqa yikho nje bengavumeli ukuthi ama-journalist angene eZimbabwe ngoba babona ukuthi akusebenzeki lapha i-free-and-fair-elections impossible. Nakhathesi sengingenile ePhindura amapholisa asegcwele esitijini abakile agcwele ahlezi phansi lapha ngiyabona